Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhla 25 kuNhlangula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Webandla libusayo.
Siyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokusegcekeni number one
bekugcwele abantu
kulamanye abantu abathakazelela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othembisa abalimi labemba amatshe aligugu izulu lomhlaba.
Yazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota.
Sebelomdlandla wokuyavota ekhaya abahambe emhlanganweni kwenziwe namhla kwele-South Africa libandla likamnumzana Nelson Tshamisa. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzadingela abemba igolide lamanye amatshe aligugu imitshina yokuqhuba amabhizinisi abo ngemfanelo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa uyazikhulumela nje njengoba sokuyisikhathi sokukhankasela ukhetho ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lo ngumongameli Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni webandla lakhe eMtema High School eChipinge ngesikhathi encenga abantu ukuba bevotele ibandla leli. Ubesesigabeni okwazelwa khona uMoyi Undabane ngisithole omunye wabasungula ibandla elibusayo. Uhulumende wakhe usanda kumnika isicoco seqhawe lesizwe. Abantu abaningi esigabeni lesi basekela ibandla lezanundonga elalikhokhelwa ngumuyi usithole. UMnangagwa uthe ibandla lakhe liza kupha uzulu okulimisa lokokwemba kungelambadalo.
A time I should be remembered for having contributed to the construction and the growth of my country. Usayewu kwa kuti, Ramasere laka zifaraiti roya.
Niza kunjula ngoka ilizwe, lomnoto welizwe. Nga umuntu ungakunjula ngobuthakathi lokunye okubi. Ukutsho uMongameli Mnangagwa. Ukhuthaze abasekeli bakhe ukuba bavotele ibandla leZANU-PF ukuze indubo zonke ezibhekane nelizwe ziphele. Uthe imbali yempi yenkululeko iveza ukuba iZANU-PF libandla labantu. Isakhamuzi esiPhinge inkosikazi nokuthaba Mlambo uthi babhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe.
Indaba yokuhlupheka lendlala esigabeni seChipinge isibangele ukuthi abantwana amankazana amancinyane beyende bese bebancane. Enye into bazithwala bebancane kakhulu ngendaba yokuthi babe bezama ukuthi bethole usizo emadodeni laba abangathi bayabasebenzisa bebatshele amanga bebathathe bebancane belale nabo. So into le ingathi isimemetheke kakhulu ezigabeni eziningi lapha endaweni yethu yala.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mava uthi okukhulunywa nguMnangagwa akusoze kufezeke.
Kulusizi kakhulu ukuthi iZANU-PF siphelelwe ngumphako sisenza njengenkukhu equnywe ikhanda.
Kodwa uMnumzana Umphile Marupi odabuka eGwanda usekela okwethulwa nguMnangagwa.
Umthetho ofanele ilandelwe nintsho phela lanxa kulelima kuhlakulwa kulesi khathi sokunatha amaheho awuphonguqala ngunatha amaheho ongazange usebenze. Nanko phela-ke umngameli welizwe engumkhokeli weZANU-PF ubesitshela kabanzi njengabantu abazaba ngabameli bephalamende ukuthi kusetshenzwa njani kulandelwe imithetho.
UMnumzana Zenzo Ncube obemele abalwa impi yenkululeko emhlanganweni lo uthe sebezatshela uZulu ngokuqakatheka kwebandla elibusayo.
Siyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi uvele usebonakele so usegcekele number 1 yeah
bekugcwele abantu abavela ezabelweni zonke emhlanganweni webandla leZANU-PF eChipinge. Ukusenjalo, ibandla le-United Zimbabwe Alliance seliphanyeke emthethwandaba isicelo sokuthi kuhlolisiswe ukwalelwa kwamalunga alo ukuba angene kukhetho olukhulu oluzayo. Ibandla leli elikhokhelwa unkosikazi Elizabeth Valerio lithi abaningi abakubandla leli behluleka ukufaka amagama abo engwaleni zabancintisa kukhetho oluzayo. Ngenxa yokuthi imali yabo yayingabonakali esambeni zeZimbabwe Electoral Commission eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende kanye lolukamongameli welizwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimelethi 27 ngisemtema eChipinge ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi lezizalwane zeZimbabwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg namhla ukuthi zibe yingxenye yokubumba imithetho ezalawula ubudlelwano bazo lohulumende wakhe nxa enganqoba kukhetho oluzayo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngenhloso yokuthola imibono yabadabuka eZimbabwe abasemazweni ngendlela abafisa ukudlelana layo lohulumende wabo ekhaya, uJamisa uthe abasemazweni baqakatheke kakhulu ngoba yibo abaphilisa izimuli njalo baletha imali eningi elizweni.
Niyazi iningi lenu liyathandabuza ukuthi izinto zizantshintsha. Isifikile inguquko, lungelani ukuza ekhaya.
Uthe kuqakathekile ukuthi emthethweni ophethe ezobudlelwano bukahulumende labasemazweni kuqoqwe inhlobo yamabhizimusi avulwe ngabeZimbabwe emazweni ukuze baphiwe ithuba lokuyasungula lawo mabhizimusi ekhaya kungela migoqo. UChamisa uthe lowo mthetho kufanele uhloniphe ukuthi iningi labeZimbabwe laba bafike bathola imisebenzi etshiyeneyo emazweni abakiwo okungamakhono iningi lawo adingekayo ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Uthe okunye okuzalwelwa libandla lakhe nxa lingangena embusweni ngemva kokhetho yikuthi izwekazi le-Afrika lisebenzise imali eyodwa ukuze libe namandla njalo lithuthuke ngokugcweleyo, hathi intuthuko yamazwe amalutshwana kuphela. Abangenelo umhlangano iningi labo obekungabasekeli bebandla le-CCC bemukele ngenjabulo ukulungiswa komthetho ozakwenza kube lula ukuthi baphatheke ekuthuthukiseni iZimbabwe. Unkosazana Thabisile Ngomezulu Ncube, omunye wabangenela umhlangano njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Focus Africa International, uthi into yakuqala okufuze imiswe ngamapasipoti nxa umuntu esethekelela elinye ilizwe le-Afrika.
Ngoba indaba yama-passport yiyo enza kube ne-dissing of you are a foreigner, you don't belong here. Kanti ke thina vele siphuma esihlahleni esisodwa, siphuma edlozini elilodwa. So why sikufuze sibiza ngama-foreigners? Why sikufuze ngibe ne-passport or i-visa ukuthi ngiye Ghana kodwa ngise-Africa ngisekhaya?
Abanye bathe bafuna ilungelo lokusa ekhaya umnotho wonke lezinto abazithola emazweni kungelamthelo abayibhadalayo. Abaningi bathe bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota besemazweni. Umgcinihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi ukuza kukamnumzana Jamisa elizweni leli sekuthiye iningi labantu sebezimisele ukuphatheka ekhethweni oluzayo.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota. Ukuza kwaka-president, ukukhuluma, ukuvela kwakhe nje, into bebangayilindelanga.
UJamisa uthe abangabhalisanga bakhuthaze imuli zabo ekhaya ziyevotela ibandla lakhe. Uhambo lwakhe lolu uChamisa uqhube eminye emhlangano wasephindela eZimbabwe. Ngimelestro 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Asikangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UYevgeny Prigozhin, umkhokheli webutho elizimeleyo eleWagner Group usekwele eBelarus kulandela ukuzama kwakhe ukuyangena eMoscow esithi ibutho lakwelerussia limenzela phansi emzameni yakhe yokunceda elerussia empini yelizwe leli lele-Ukraine. UPrigozhin uxolelwe ngumnumzana Vladimir Putin kulandela ukuhamba lebutho lakhe umango omude befuna ukuyahlasela isigodlo sikaPutin. Ela Belarus lingenele lanceda uPrigozhin ukuba atshele ibutho lakhe libuyele kwele-Ukraine. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele-Sudan lapho sokuvinjwe ukunikwa kwabantu ukudla okuphiwa uzulu zinhlanganiso ezizimeleyo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi abafuna ukudla kodwa akungeneki edolobheni le-Khartoum lapho abalwayo abaphoselana inhlamvu lokunye okubulalayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamenyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga Dubela, ngiyabonga.
Ye, akutsho-ke kulo mkhubo lowo okuthi abantu baphoziswa, kanti kuvele kuphoziswa ngani njalo sokuyabe sokutheni?
Umuntu engayi ngaphandle uyaphozisa uma esele ngisukanyanyana ezintathu engayi ngaphandle uyaphozisa ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ungazwafidwa zindlekeza isesiswini. Naw lokho kuyabe kungathatha umgano, uphozise ngumgano, isihlahla somgano. Ungaphozisa njalo ngecolo. Manje sithi icolo ngisho umgugudu. Ungawa lakho uphozisa kweso sithi ukuthi wenza iyambazi nomahlaba ekufeni. Wenze ukuthi ukhulule isisu ungaze wagubelana. Kweso kusiwa umkhuhlane.
Umahlaba ekufeni lokho kuyini?
Umahlaba ekufeni isihlahla esitholakala emfuleni yabo onkayi, ugwelu, nangapha, eShabhane ngapha, uLundi.
So kulesinye isikhathi lapha abantu babephoziswa khona umuntu engaguli nje nxa sokuyadliwa izithelo zemasimini lapha, umombu lokunye amakhomani, akusitshela ngamafutshane ngakhonokho?
Lapho ukuphoziswa kunjalo kuyabe kusenzela ukuthi njengoba uyakusidla imihlobo udilive imikhuhlane emzimbeni olokhuza ingubhane, ikolo nokuthi umzimba uqine. Kuqakathekile lokho ukwenzela ukuthi umzimba wakho ube le-breathe in and breathe out.
Singathi lokho kusayenziwa yini kumbe vele sokwaphela lokho?
Kuyenziwa. Wela abanye abangakwaziyo bayekela, kodwa uzafica ukuthi umuntu ogulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi aphoziswe ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ukhululeke. Engazahlala 2-3 days engayi ngaphandle kwenza umkhuhlane uqansi uye phasi phambili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mukhamenyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa mntomntana.
Ngiyabonga.
Bo manje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelela nazihlobo zenkosi ezithandekileyo. Njengenhlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona. Kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwenu. Sibongile ithuba leli esilitholayo emhlakazweni ukubana sabelake ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 iverse 31 kufundeka kanje, kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina, kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezicuwini zabantu, ukhuluma ngezinto eziswelakala ebantwini, njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi ke iningi labantu sihlutshwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kathonga ukuthi zingasihluphi. Uthi-ke kodwa-ke sesizidingile, sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokhu yikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune kumbe siwudinge kumbe siwulangazelele, umbuso onjani? Ngumbuso owothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu-ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi insuku, yebo kambe izinto zinzima, phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abala kudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni ngelizwi leNkosi. Kodwa uthi uJesu nxa sifuna umbuso, senze lokho okufunwa umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba bezitshaya izifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banike lezi nja zabo mhlawumbe amasaladi, kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ndeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. UNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu, uNkulunkulu kathokozi nxa sesize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bayakufuna ukuphila. UJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu, khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina-ke engicelayo yikuthi nxa sisemagumeni ethu, sizimuli, siyimndeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu ukuze le mpilo zethu, lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuzwe ephila empilweni zethu. Asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho ukuze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazalwane. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawakhulu uNtungamile Nkomo, sokuyisikhathi sabatsha.
Yey, kwezabatsha namhlanje siqoqa lenye indoda lapha-ke, indoda eqakathekileyo kakhulu evela emathekisheni kulangale-ke eGwanda, eGwanda kusematholeni South. Ake sizwe ukuthi silobani ecingweni, kunjani-ke mfowethu?
Ngiyaphila mina, linjani? ngibingelele labalaleli.
Hayi, siyaphila kakhulu ke. Akuzithi igama lesibongo?
Igama lokuzalwa nguPrince wakwaNcube eGwande eMatshetsheni esigabeni seMbombela, oyaziwa kakhulu ngokuthi Dr. Gasolo kumbe just Prince Mazila Nkata.
Ye, akusitshela ukuthi sizwa kuthiwa kumele uhambe ngenyawo usuka ke eMatshetsheni usiya koBulawayo. Kuyabe sokuthenda?
Ye, khona kunjalo. Uhambo lukhona ngo-August 10 to 12 August ngisendleleni ngisuke ekhaya eGwande eMatshetsheni ngizongena koBulawayo. Lolu hambo engiluqale last year ngisenza ngoba senginanzelela ukuthi ama-artist amaningi esabelweni sakithi seMathebeleland benza umsebenzi omuhle kodwa kabaziwa kumbe ngithi kabaluthola usekelo njengalokho esikubona kusenzakala kwezinye izabelo. So uhambo lolungo lokuthi nginxuse osomabhizimusi, nginxuse inkokheli zethu zomdabu kupolitics ezinkonzweni ukuthi besondele bexhasane lama-artist ukuze lawo ethuthuke ekwazi ukuphenduka back ezothuthukisa izigaba esikuthi yi-giving back to the community.
Ye, uzabakhanga njani ukuthi bakwenze khonoko?
So far into esiyenzayo silemkhankaso esiyenzayo kulabantu esengisebenzisana labo. Siyabhala izincwadi njengoba labo belalele kunje, ngicela ukuthi behle bezizwe benxusiwe ukuthi labo banxusiwe ukuthi besondele ngoba nxa uhambo lusenzakala ngisuke ekhaya kukhona esizakwenza ukuthiwa yiMatshetshe Creatives Expo. Lapho siyabe sibukisa ama-talents wonke atholakala ekhaya esigabeni seMatshetsheni. Bese kuthi nxa ngifika eGwande Town lakho kuzakuba lama-performances athile, labo Bulawayo njalo kuzaba lama-performances. Lasendleleni nje lapho esihlangana khona labantu kuyabe kusiba lama-performances athile ukuze bebone ukuthi into esikhuluma ngayo yiphi.
Yevala-ke ngamafutshane khonapho ukhulumela abantu sizokuthi ungathini ba?
Ngiyabonga kakhulu. Sizwe sakithi, lolu hambo mhlawumbe ungabe ungakunanzeleli kodwa kukhona engikubonayo, ikhona ivision engilayo ukuthi uma singaxhasana sibambisane sikwazi ukusebenzisana sincedise ama-artist akithi izigaba zakithi zingathuthuka kakhulu. Ngakho ngiyanxusa wonke umuntu ozwayo, wonke umuntu oseduze ukuthi sisondelane sincedisane, into le ngeyethu sonke.
Ye, lo-ke ade sixoxa la namhlanje nguPrince Ncube owaziwa kakhulu ngokuthi nguDr. Gasolo. Sibonga kakhulu Dr. Gasolo, ungathola kusasa baba.
Ngiyabonga kakhulu lana.
Ngesizwe ezemidlalo sisikhangele impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe namuhla kumncintiswano we-International Cricket Council World Cup Qualifier oqhutshelwe kweleZimbabwe, oqhutshelwa kweleZimbabwe kulezinsuku. Intelele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamu leSri Lanka linqobe leIreland ngamaruns alikhulu lamachumi amathathu lantathu 133, kuteleScotland lona linqobe leOman ngamaruns angamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 emidlalweni eqhutshwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Limpumela itshe ikamu leSri Lanka kanye leScotland leminklomelo yesithupha, okutsho ukuba azadlelela kusigaba esilandelayo esomncintiswano weSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup B, ndawonye leqembu leOman lona leminklomelo emine. Iqembu leZimbabwe, iNetherlands kanye leWest Indies yazadlelela kusigaba seSuper 6 yasuka kusibaya sikaGroup A. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Silokhu sikudaba lwezemidlalo. Wadlalela iqembu leOlympics kanye leSupersonic uDominic Sibanda uthi abakhrikethi bakulezi nsuku kabadlalisi abasakhulayo ngoba besaba ukulahlekelwa yimisebenzi. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abadlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisusa ngabaqeqetshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasadlala abafana abancane mbona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa kuyukuthi uright njani ngenxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukuchotha kumbe njani abafuna ukuthatha i-risk yokuthi njani ifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane ngoba bonke bodwa abasoze bekwanisa I think kusuka phansi kuma juniors asizamene ukuencourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi umfana ngiyofanele ukuthi kaye phezulu nothi ukuthi edlale kuyela phansi
usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqambu le supersonic njalo abaqeqeji kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu
ukukhulele empophoma esidlale youth center laphana that was kuma early 70s mfunde enkulumane ngaya qalisa ukudlala bora ephezulu that was 1981 ngidlala iDRG Vikings omunye umuntu engandlala la uAlexander Maseko manje ngu 10 wakhe nengu 6 wakhe suka lapho ngasenseyadlalela iviking aces yemachobane engadlala labo oben piri abaningi ababedlala kusaints then from khona laphana ngasenseyadlala kusupersonic labo boys malunga lotopo beritaka yiba bangiyikharejayo ngingumfana omncane I think by then I was the youngest khona laphana
kusibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho
eyi ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyi-superstition kumbe kwakuyisi isikhathi sangikhona ngicabanga sisiyadlala le-one sisiyafika laphana singafika e-one kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola sabe singena ebhasini safika sithe siseground ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa kwakutshiswe kwanje phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini o-1 o'clock ilanga litshisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around iground ukuthi njani kukhulu ama-temperatures laphana ukhipha kwakungu-week imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikho engatshaya khona enye ibhora eyalimaza u-week imali wagcine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani I don't know. It's still a mystery like I tell you.
Usibanda uthweke la udlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu leMethen Tigers elalidlala kusigaba sika Division 1 ngemva kwalokho uqeqetshe amaqembu abalisa ilezobukho kanye lele GND kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo leMathebeleland Warriors lapho asebenze labadlali babalisa ubutho lezencube oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele amaZulu eleSouth Africa ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hi, mina ngiyenza ni social kamaskandi. Social kamaskandi ngizalwa phansi kwela se Victoria Falls kwela se Sidobe. Kwamthwakazi la ngizalwa khona.
Jaha esakhulayo ke siyalithembisa ukuthi siyalisekela lathi liyashaya khona ngokudlala singaqhuba uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo umongameli Emerson Mnangagwa uthembisa abalimi labemba amatshala igugu izulu lomhlaba siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umthembo osithembayo uGibbs Dube lilale lingakhohlwa njalo usithumela i-imeyili nxa kuthi lesikhathi ku-VOA Studio 7 voastudio7.com njengakhohlwa lisithumezele khonoko lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na